Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Walamukela ku Studio 7. Namuhla ngomvulo mhla ka 14 kuNkwekwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Ibandla leSANPF lithi ukuvota kuhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo lwama-primary elections luyaqalisa manje lamuhla ekuseni ngehola lesikhombisa 7 AM ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe. Sizakuzwa ukuthi amabandla atshiyeneyo ezombusazwe wona aqhuba njani amalungiselelo okhetho.
Ama-polling agents aqotshwe ngamapolisa lama-official reserve kugcine kuyizanu kuphela yodwa ekhangele konke khonokho kungalungiswa. Isizalwane seZimbabwe lonyaka sizakhulula izwe lethu ekuhlala emlilweni esiyikho khona iminyaka eminingi kakhulu ngaphansi kwehulumende yezanu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useVictoria Falls lapho akhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni lamuhla umhlangano wezokulima owe-2018 Southern African Confederation of Agricultural Union.
Ngithi imali yebiwa embanje kayisozintshintshi ukuthi njengoba ivele embanjeni besokuthiwa izafika ebantwini, layayizukufika ebantwini, ayizukulungisa lutho, izaphelela nje ezikhwameni zabalutshwane.
Uhulumende uthi usethole izicelo zama-applications ezivele abantwini abaningi kakhulu abafuna amalayisensi okulima insangu angena kwizigidi eziyisikhombisa i-7 million. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi ukuvota kuhlelo lokukhetha abazancintisa kukhetho olwama-primary elections kuqalisa lamuhla ngehola lesikhombisa 7 AM ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe lapho okubikwa uhlelo lolu lwalungaqhutshwanga ngemfanelo. Indawo lezi zibalisa iChegutu East le-West, iZwimba North le-South, iChinoyi, iMakonde, iShamva North le-East, iMazowe, iShurugwi, iChipinge Central, iBuhera West, iHarare South, iKambuzuma le-Wata. Ukhetho lolu aluseyi kuba khona eNorton ngoba umnumzana Mthendereki owayencintisana lomnumzana Christopher Mutswangwa wamnqoba usephumile kulolu khetho. Ababili laba babikwa besithi bavumelane njalo igama likamnumzana Mtswangwa selikhona kuluhlu lwabazancintisa ezigabeni zelizwe olwethulwe libandla leZANU-PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa useVictoria Falls lamuhla lapho akhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni umhlangano we-2018 Southern African Confederation of Agricultural Unions lapho okuyabe kuhluzwa indlela zokuthuthukisa inhlelo zokulima. Umongameli Mnangagwa yena okhatshwe ngumphathintambo obona ngezokulima umnumzana Perrins Shiri uhlangabezwe egcekeni lendizamtshina efolosi ngumeya walelo dolobho umnumzana Sifiso Mpofu lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezigoqela umnumzana Kane Mathema. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lithi selikhethe abantu abangamachumi amabili lesificamune munye abazancintisa bezimele ezikhundleni zamalunga edale lephalamende kukhetho oluzayo kumanyano we-MDC Alliance. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ibandla leli lithe iNational Council yalo ihlangene eHarare yakhulumisana ngokunengi okuphathelane lokhetho njalo yaphuma loluhlu lwalabo abazalimela kukhetho lokudinga amalunga ephalamende. Lanxa bekunakekelwa ukuthi umkhokheli waleli bandla umnumzana Washman Ncube uzancintisa koBulawayo akekho kuluhlu lolu. Abancintisa bemele leli bandla bagoqela owake waba lilunga lephalamende njalo wazokuba ngusenetha umnumzana David Coulthard, yena uzancintisa kukhetho lokudinga umeli weBulawayo East ephalamende. Umsekeli kaNcube umnumzana Edwin Mshoriwa yena uzancintisa eZibarasekwa ukuthi umnumzana Pilate Ndebele laye owake waba lilunga lephalamende uzancintisa eBulilima West. umnumzana Mxolisi Ncube uselupane West uStella Ndlovu uzancinisa eluveve ukuthi uConstance Water ancintise eMtoko North iMDC kaNcube elilunga lomanyano weMDC Alliance wona ugoqela icele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa icele PDP ekhokhelwa ngumnumzana Thentai Biti lamanye sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ukuthi ubabona njani abantu abakhethwe yi-MDC kaNcube.
No, siyabona ama-candidates lawa afake yi-MDC kaBabuNcube esingakutsho nje ukuthi sithemba ukuthi ngabantu abazatshaya intambo baphumelele kuma-constituencies abo bonke laba aphiwe because i-status ekuyo iparty kathesi ukuthi izivuselele ngayena leyi election bangehluleka ukuvuka ngayena leyi election kuzaba nzima siya phambili.
Kusenjalo kuqhamuke udlakela phakathi kwamalunga e-MDCT kaChamisa kwezinye indawo ezifana nemavuku emhlanganweni wokukhulumisana kudingwa abazancintisa bemelele libandla. Omunye osekela ibandla le-MDCT umnumzana Peter Chuma uthi kavumelani lendlela ibandla lakhe elikhetha ngayo abakhokheli.
Mina engikubona ukuthi kungcono ukuthi MDC ibe lokhetho uZulu azikhethele abona ukuthi ngubani ozamela izifiso zabo ngcono ukukhetho oluzayo. Kungaba lokhetho kuma-primaries kutshengisa ukuthi kule democracy.
Ngemva kokwehluleka ukuvumelana phezu komuntu oyedwa ozamela ibandla leli kukhetho ezigabeni ezithize i-consensus ngesiNgisi i-MDCT kaChamisa izikhangelele ukwenza ama-primaries ayo mhla ka-19.
Isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Welshman Ncube uthi amalungiselelo okhetho asekuzinga eliphezulu kumanyano wakhe. Umnumzana Ncube uqala ngokuchasisa ngomumo oselizweni phambilini kokhetho.
Kuhle sibili okwenzakalayo on the ground eZimbabwe kuqakathekile ukuthi lonyaka amapholisa ade engenza jayele ukukwenza kube phambanisa imihlangano nabanye abezano laba abatshaya abanye ade bengakakuqalisi amapholisa la ade engakaqalisi ukumisa imihlangano. So kube kuhamba kakuhle kakhulu khonapho, yikho ke sibona ukwemukelo esikwenziwa ngabantu kukuhle sibili ukuthi kungahamba kunje kungabi lobudlwangudlwangu kungabi lokudisturb imhlangano yethu. Sibone ngazani uningi lweZimbabwe luza sivotela, kuyasijabulisa lokho. Kube sokuqakatheka ukuthi nxa sesimobilizile saqoqa abantu abaningi abakholwa ukuthi bangavotela i-alliance impilo zabo zizaba ngcono, sikhangele ukuthi ukhetho lolalusoze lutshontshwe yini. Sikhangele into ze-voters roll lay eza-inspector kusukela mhla ka-19 kuya 29 kuyona leyi nyanga ukuthi i-voters roll lay izabe i-voters roll lempumelelo e-accurate ebhale wonke umuntu owaregistrayo kakuhle ukuthi ngelanga lokuvota kungabi lenhlupho. Okwesibili lokho kukuthi kuzabalwa njani ekuvoteni lapho ukuthi amavoti lawa abalwe ku-polling station, kufakwe eminyango ama-polling agents kungaxotshwa. Abanye sasikubona ukuthi ama-polling agents aqotshwe ngamapholisa lama-officials ezek kugcine kuyizani kuphela yodwa ekhangele konke khonokho kungalungiswa. Kuhambe kakuhle sileqiniso iqiniso sibili ukuthi isizalwane seZimbabwe lonyaka sizakhulula izwe lethu ekuhluphekeni lokhu ekuhlala emlilweni esikho khona iminyaka eminingi kakhulu ngaphansi kwehulumende yezandla.
Singabona umanyano we-MDC Alliance umanyana njalo lamanye amabandla na?
Kungenzakala sibili, ngoba silokhe sikhuluma lamanye amabandla ukuthi hayi kasizama ukubambanani sibe baningi, inyathi kayiwiswa isilwane esisodwa. Izilwane inyathi inkulu njalo ilengozi dangerous, khonokho esinye siyabe sijampela ngapha emuva, esinye eceleni, esinye phambili ukuze iwiseke inyathi ziyazi. Yikho ke sithi asihlanganeni ke sisebenzeni njengeteam yezilwane ezizingela inyama.
Sasibone nje kulabanye abamchothoza umnumzana Chamisa ebulenjini bakhe beFacebook lakwezinye inhlangothi. Umzekeliso bakhona bathi ngabe kakhulumi ngesishona kuphela, ngabe kulabanye abahumutshayo kwenzela ukuthi abangakhulumi isishona labo bezwisise. Liyayilalela yonke le imbiko njalo liyaqondisana na?
Akula mbiko esingawulaleliyo, yikho sifuna ukuthi abantu basinike i-feedback labo abalo abakhonona ngalokhu nalokhu batho lokho abakhonona la lababona ukuhle batho. Okuqakathekileyo yikuthi silalele okukhulunywa ngabantu konke, sithathe lokho esibone ngazani kungakha, sithiye lokho esibone ukuthi akungeke kwakha. Kuleqiniso ukuthi injongo yokukhuluma labantu yikuthi bazwisise umbiko oyabulawo, imessage oyipheleyo injongo yokukhuluma labantu yona leyo. Yikho ke nxa abantu besithi bebekhona emhlanganweni lo aduse Bedford khonapha e-UK ade bengezwa isishona, ade bengemukela ukuthi bezwe isikhiwa kumbe bezwe isiNdebele, kuqondile ukuthi batsho njalo nxa bengezwanga lokhu ade kukhulunywa, ngoba bebelanda ukuthi bazonjani bazokuzwa. Lathi injongo yethu yikuthi siziwe nguwonke umuntu weZimbabwe. Yikho ke kuqakathela ukuthi sisiya phambili, sizabe sizama ukunanzelela singakafiki lapho esiyabe sikhuluma khona ukuthi kambe abantu abalapha ngabazwisisa isiNdebele kuphela, ngabasizwisisa isiShona kumbe kuyakhulumeka ngesikhiwa. Nxa kungakhulumeki ngolimi olulodwa, singaba lo translator endoza interpret ukuthi wonke umuntu osemhlanganeni ezwe. Kuqakathekile ukuthi senze njalo.
Lo ngumnumzana Wishman Ncube, isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance, sixoxela eseHarare. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe elisanda ukwethula ugwalo lwalo lwe-manifesto ngokusemthethweni lithi liphakathi kokukhetha abazancintisa kukhetho njalo abazachasisela abantu ngalolu gwalo. Umgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Bednico Bebe uthi ugwalo lolu luqakathekisa ukuzivusa kwezabelo i-devolution.
So ngasithi sina go for the best-ke, sikhangelele kakhulu-ke ukuthi abantu bazivuse ngezigaba. Nxa abantu bezivusa ngezigaba balakho ukuvikela umnotho wabo ezigabeni zabo, balakho ukuvikela-ke umkhonomo wabo ezigabeni zabo, balakho ke ukuvikela ke lezo ezenjiwayo ama-minerals ezigabeni zabo, balakho ukuvikela ke konke okukhona ezigabeni zabo ukuthi kubathuthukise baye phambili.
Selilabo yini labo abantu njalo lilethemba lokuthi bakhona bazancintisa?
Abantu bavele bekhona. Esikukhangeleleyo ke sikhangele ukuthi umuntu esimkhangeleleyo kabe ngumuntu olohlonzi, kabe ngumuntu owaziwa ngabantu, kabe ngumuntu ke ozehlisayo ebantwini, abe ngumuntu njalo othandwa ngabantu, abe ngumuntu olalelayo abantu. Nezinto esiloku sazikhangelisa sazijikelisa, ngoba baningi asebetshengisile ukuthi bazimisele ukuthi bamele ibandla, kodwa okwakathesi sikhangelisa ukuthi-ke ukwenzela ukuthi sithole abantu abazakwenelisa ukuchasisa ugwalo lwethu lele sikhuluma ngalo i-manifesto, ihambelane la kulokhu okusesisekeleni sombuso weZimbabwe. Benelise-ke ukuthi nxa besima edale, kumbe besima emakhansilini, kumbe besima ku-provincial council, babe lakho-ke ukuqathanisa bakhangele ukuthi-ke lezo zinqumo-ke ziyangena zingena ngokunjalo zilandela isisekelo sombuso welizwe.
Kukhetho lolo lokudinga abazancintisa ama-primary elections liza lwenza nini? Siyabona kuyalwiswana kwamanye amabandla, bathini abantu kathesi kuyineselikuqoqa?
Sesifunde-ke kwi-experience esibelayo kwi-MDC kusukisela ngo-2000 ukuthi nxa kufika khona esesikhathi, isikhathi sonke abantu bayalwisana. Esesikukhangelele-ke ukuthi abantu abasezindaweni ezidleneyo sifuna baqale bona babe yibo abalwisanayo, bavumelane, bakhulumisane, ukwenzela ukuthi nxa sesisiyafika njengebandla sibe lendawo ezilithwani ke eziyabe sezidinga ukuthi kube lokuncintisana kwama primary but ke indawo eziningi abantu babe sebezele sebezimelele ukuthi hayi thina besikhangelele unakazibani kumbe usekazibani ukuthi abe nguye osimelayo lokho kuzakwenza ukuthi sehlise ukuthi abantu bacine bejikiselana njengesikubona kusenziwa kwamanye amaphathi sikhangele ukuthi ukulwisana lokho kube nganeno ngoba abantu bona babe sebekhulumisene esikubalekelayo ukuthi sinaze sisondele kakhulu thina njengenkokheli zebandla mhlawumbe ufike endaweni ngingumkhokheli webandla bese ngikhanya ngikhuluma leli candidate ngoba sivele siyazana phela phambilini abanye bese becabanga ukuthi hayi lokuthi ukuthi njengokade sikhuluma lenkokheli yebandla kusho ukuthi uyasebefuna ukumseza usuka-ke bese kudala ukuthi abantu bese bexabana khonoko so sikuchiyeke ebantwini ukuthi baqale bakucungulule bathi ngase behlulekile lapho abehluleke khona yikho singenela khona ibandla engingakutsho yukuthi hhayi endaweni eziningi sikile kulokusana kulokuzwanana zisesentuthwani-ke indawo okungakabi lokuzwisisana khona esibone ngani sizagcina sesiya kuma-primary
kuyini elikubonayo ezigabeni libone ngani lizaba labantu abaningi abalivotelayo
uyabona-ke singakhangela kakhulu ukuthi abantu baningi kakabakho baningi kusuka kube lo khophe oluthile kulabanye ababe bezela kwamanye ama-political party bebuya enhlanganisweni yona leyo okuyabe kubizwe khona umhlangano ngoba ungakhangela-ke abantu abaningi ababuya mhlawumbe emhlanganweni yamapolitiki kabafiki kumbe yona i-1 million kodwa abantu abavotayo ngaso sonke isikhathi bayafika kumbe fosesithi kubo-3 million so ngezinye indlela kuyabe kulabanye abantu ababekhona ebengazi emhlanganweni kodwa abakhangele ukuthi laba esibavotelayo bona basiphatheleni ubuningi babantu kayisike ukuthi okutshengisa ukuthi iparty yawina ngingakunika umzekeliso ukuthi ngo-2013 akula bandla eselike laba labantu abaningi njengabantu aba-adreswa ngubaba uTsvangirai engakathi e-White City lendaweni okuthiwa kuse-Freedom Square e-Harare angangaza-ke ngibone kumbe kangiza-ke ngibone kumbe angikhona ukuthi ngizababona futhi abantu engababona bebaningi bengakani kodwa sikakufica ukuthi hhayi impumela yeqhedo ayiphumanga kuhle lanxa abantu ababesiza emhlanganweni yethu inzenga nxa singakhankasa ngokuyatshengisa abantu lolu gwalo esivela kulwenza kuzaba lula-ke ukuthi abantu bakhethe into abayaziyo ukuthi izabanceda njani ingakusasa yabo
kodwa bamamukela njani umkhokheli webandla lenu unkosazana Thokozani Khupha kuzo zonke izigaba zelizwe le-Mashonaland langaphi
sasithe thina-ke lolu gwalo luzalontshwa koBulawayo kasisoze sidinge abantu abavela kwamanye ama-province kodwa ngibone sengisethuka-ke njengo-Charlemagne we-party sengibona ukuthi bekungela province ekade ingalethanga abantu bezibuyela ngezabo izimali kungalungiswanga imali yi-party khonokuyana kodwa kutshengisa ukuthi iyamukelwa-ke izigaba zonke zelizwe
lo ngumnumzana Abednego Bebe umgcini sihlalo wecelele MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khupha sixoxelaye ekoBulawayo ukusenjalo usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda uthi ukuxotshwa kukankosazana Thokozani Khupha kuleli dale aze yakhutshwa ebandleni le-MDC Alliance kwakusemthethweni njalo kasoze anqobe kulolu daba lona olulokhu lusemthethwandaba uhulumende uthi usethole izicelo zama-application ezivele abantwini abaningi kakhulu abafuna amalayisensi okulima insangu angena kuzigidi eziyisikhombisa i-7 million ilayisensi eyodwa ibiza inkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,000 umsakazo we-ZBC uthi kule nkampani yakwele Netherlands edinga ilayisensi yokulungisa imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngensangu lezi kambe zingaba yisisombululo esidingwa ngumnotho weZimbabwe osulomnyaka ugoqe ngamadolo na untungamile Nkomo weStudio 7 uqondisele umbuzo kungcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube
ye kakumangalisi khona ukuthi abantu ngobuningi basukume bafise ukuthi ngabe bayalima imbanje ngokuba usizi abaphakathi kwalo njengelizwe luyesabeka kakhulu abantu abangasebenziyo abantu abaphakathi kosizo olungaka beswela i-school fees beswela indlela yokubhadala ezibhedlela beswela ukudla imbanje isuka ibe ngumsindisi wabo ibe yindlela yokubalamulela ekutholeni imali
yona imali yoku-aplaya Ncube imali enengi kakhulu 50,000 bayithola ngapi imali abantu ilizwe elingama ngakuhle kanje
balutshwana abantu abenelisa i-$50,000 angeke bafika amamiliyoni lamamiliyoni ngabantu nje abalidlanzana ngoba phela vele silesimo lesi esokuhlukana kakhulu kwabantu abanothileyo labasezinsizini abasezinsizini abenelisi ukuthi bayikhiphe leyo mali kodwa labo abaphezulu aba-applyayo abakhipha ama-$50,000 ngabavele bezuza ababefuna ukuthi bazuze imbanje ibe nengi bayithengise benze futhi imali eningi kakhulu kube sekusiba khona laba abanye abazasukuma bayilime kunjalo bengavunyelwanga ngokuba phela kuyiyo yodwa indlela esilula yokuthola imali
ngapha eMelika imbanje isilimo nje esifana legwayi njalo ngomnyaka silethela ilizwe imali engena kumabhiliyoni lamabhiliyoni amadola singabona yini imbanje lezi zidlala indima enkulu mpela ekuvuseleleni umnotho weZimbabwe
ukuncedisa singancedisa lapha lalaphana kusiya ngokuthi imali yakhona iyangena yini kulokho esithi fiscal sesake nesikhwameni sikahulumende akuncedi ukuthi ungaze ulime imbanje ulime icocaine ulime lokhu ulime lokuyana nxa imali yakhona izatshontshwa ingasoziye kuyevuseni imigwaqo uye kuye kwakheni izibhedlela lezikolo akusoze kusiza abantu ngalutho emelika imali iyalandelelwa isetshenziswe njengalokhu umthetho welizwe usitsho kuba isetshenziswa ngendlela ebalulekileyo ifinyelele ebantwini ngendlela efaneleyo kithi imali yebiwa embanje kayisozintshintshi ukuthi njengoba ivele embanjeni besokuthwiza fike ebantwini la ayizukufika ebantwini ayizukulungisa lutho izaphelela nje ezikhwameni zabalutshwane
esikhathini esedluleyo ukuthi umuntu ubulawa zimbanje bekuyindlela nje yokuchothoza eyokuthethisa umuntu sebekuzwisisa yini abantu ukuthi imbanje kayisiso silimo esibi kangako ngoba siyelapha imikhuhlane etshiyeneyo
akuzwisisa abantu uhulumende kakaxoxi kahle labantu abachazele kahle ukuthi yona leyo mbanje uhulumende ayikhuthaza abantu ukuthi bayilime izaletha nguquko bani kwezempilo emnothweni welizwe nakukho konke nje okulusizo phakathi kwabantu kusadingeka ukuthi bese bayefinyelela ebantwini babachazele kahle ukuthi imbanje labayithatha ukuthi iyisigebengu yenza umuntu okade nje elesimilo esiqondileyo izolo lokhu imphendulo yabe yinyamazana namhla kanje isiloncedo olufika ngathi kusamela abantu bachazelwe ngokuba phela kukhona abantu othola ukuthi ubele simile esiqondileyo imbanje imkhiphe endleleni abe ngumuntu nje osephambeni ikhanda kanti ke futhi sesikwazi ukuthi emhlabeni kuyakhulunywa ukuthi imbanje iyancedisa ekwelapheni imikhuhlane ehlukahlukeneyo ungabalinje futhi ukuthi iletha inzuzo kwezenotho kumele behle bayefinyelela ebantwini babatshele kodwa futhi bancedise batshele abantu ukuthi le mbanje nje ayizukutshontshwa yini egolide yatshontshwa e-diamond yatshontshwa embanje kambe ngafinyelela ebantwini layo izaphela nje iphelele emoyeni kuthiwe kule 15 billion yembanje engasatholakali
lo ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 Iningi labantu belithakazelela ilanga lokunanza ukuqakatheka kwabesifazana ele Mother's Day izolo njalo abanye lokho bephakathi kokujabulala lamuhla kodwa abanye bathi abalamali yokuzithokozisa njengoba umnotho welizwe umi kubi kodwa kulabanye abalabantwana abasebenza kwamanye amazwe abaqoqele idili abaqoqele abazali babo idili eweteleni ye Christa Churchill kwabulawayo Asizweni abanye babo abaxoxele intathele izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu.
Mina ningomi nyathi. Ngisuka emakhandeni vele ngiswele imlomo ezinkulungwane. Hayi lokhu kumbusisile kakhulu.
Ngudoli Moyo, Mrs. Trust Moyo. Endi ngijabule okumangalisayo okuphezulu kwamandla ami. Ngiyaswela lokuthi ngiyambonga ngani uJehova lo mntwana ongilethe lapha. Umntaka dadewethu ngiyambonga ngizeza mbonga ngizenye ngena phansi ngoba ungilethe lapho akade ngingasoze ngifike khona ungifikise enjabulweni siyajabula singomama ukuthi ufazozeleyo uthokoza njani. Ngiyabonga mtakadade wethu, ngiyabonga voni, uNkulunkulu akubusise insuku zakho zandle ezweni, ukhule uzokhokhobe. Ezimpo okokuqala ngiqale mbonga uNkulunkulu wami ongigcinileyo konke le muli yami. La inaki umntwana onjethilela inkosi imenzele kahle impakamisile imuse phezulu, ngoba namhlanje ngithabile mbona abanye omama engingakaze mbabone. Sidlile sasutha sahlekelela njengoba kathe abanye bazigidela siyahleka siyabanika amabizo abanye labanye awethu awokudlala. Mina nguPauline Magude Magude kalani usisikakonsidiya ngilapha yazi ngiyachazeka khona yazi ngezinto enzeka okumangalisayo nawan so asoze ngikhohlwe.
James Marabini, Undachi Mkize, yebo phela ngumama kaNola Magabazi, behaya iBoso. Singakehlukani ke sikhangele bezikhokhela. Ibandla leZANU PF liyaqalisa ukuvota manje ekuseni ngehola lesikhombisa 7 a.m. ukhetho lokudinga abazancintisa ukhetho lwama-primary elections ezikhabeni ezichiyeneyo zelizwe. Umongameli Emerson Nangagwa waseVictoria Falls lapho akhangelelwe ukuvula ngokusemthetheni lamuhla umhlangano wezokulima we-2018 Southern African Confederation. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.